Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale labaphathintambo elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngcweleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree.
Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Ngase zingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazivulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabuya eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo.
Kulomunye undoda ukuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona.
Ayabazungula abantwana labo babe baningi amantombazana in one room akale labo.
Oyilunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe othiye ibandla eliphikisayo usesole iziphathamandla zebandla elalithiwa yi-CCC ezigoqela owayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu.
Campaigning manager Chamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora wade kuluma njalo uchamisa sithi hayi ngamazwi usengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokuyami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree lapho amasela adla khona ubhedu ngokuntshontsha inkomo lezinye izifuyo ezithiyeneyo. Amasela la abikwa evela kunxa zonke kodwa eleBotswana likhala ngokuthi abeZimbabwe yibo abantshontsha inkomo kulelo lizwe bengena lazo eZimbabwe. Uhulumende wazise izolo ukuthi isivumelwano lesi sihlanganisa amazwe omabili kumizamo yawo yokulwisana lobusela bezifuyo lamanye amacala achiyeneyo. Ukusayinwa kwesivumelwano lesi kuza ngesikhathi amaqula amazwe omabili esenza umhlangano eMaun kweleBotswana okuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezijeneyo. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seJutshume ePlumtree lapho okulodubo olukuntshontshwa kwezifuyo lolu umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Isivumelwano lesi babonkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi benelise ukuthi balwisane lalobo ubukliwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngitsho ngitho kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngitsho lezimoda sezintshontshwa ezinye zisuswa eBotswana ezinye zilethwe eZimbabwe ezinye zisuswa eZimbabwe zihanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isixi sobusela ukuthi ibusela obwenzakala laphana. Sekudlulele babonkomo ukuthi lesi sivumelana lesi futhi ngabe uthi mhlawumbe zavela sayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizweni leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisixabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu laba abahlezi eduzane lomngcele. Kodwa ke nxa sifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abo nayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo.
Iwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
okukhulu engakutsho babonkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe lomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingathi njengakathesi ukuthi kulama group amanenga athize afana labo khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo lagisa afana labo naibawasha kuboma itengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise bazwisise okwenzakalayo ukwenza ukuthi babe lomcabango ojulileyo kuloko ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo benzakalayo so nxa uhulumende yena engathi yena usenze isivumelano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibona engathi kuzabe kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ukuthi inkomo zasithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe nxa sezingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale okungangokuthi ekugcineni kwasekuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo okuyinto eyayingalunganga ilapho kwavela kwaqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu esithi hayi inkomo lezi vela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela so nxa bengazama ukuthi bakulungise kunkwana ukuthi inkomo nxa zibuya eZimbabwe zingenza njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bebe sebebona ukuthi i-communication phakathi kwamapholisi eBotswana namapholisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapholiseni ngoba amapholisa kwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa-ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa-ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa-ke sibona ngathi ababuye uhulumende akathumele abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi kuhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo kodwa-ke engingakutsho babunkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu
lo-ke ngumnumzana Difa wajaphi bhangodube isizalwane sejutshume ePlumtree ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 Kulomunye undoda othiwa nguMike Esikhulumo Mathe okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona. UMathe ubikwa esehlanyukelwe ngabantu bakhe abasola izenzo zakhe besithi kumele abotshwe. Udaba lwakhe luvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa abaswelayo enobuhle Veggie Foundation ngemva kokukhuluma lomunye wamantombazana owabaleka endlini lapho kade begcinwa khona bebaningi bedlengulwa nguMathe. Sikhuluma nje amapholisa akwele South Africa kunye laweZimbabwe abikwa ephakathi kokumdinga ngoba engaziwa ukuthi ungaphi. Sixoxe lo nkosazana nobuhle Veggie ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nora ukhanya sombudani besebenza njengomaritime komithi umprofeso wathi ifomiyakhe vele sombudala ngahamba nasezigabeni ethekhetha abantwana abancane ezigabeni esenzayo nomprofeti egcine sele nabantwana laba ebathatha from ezigabeni futhi ebathembisa umsebenzi from emakhaya ebathembisa umsebenzi ngapha eGoli kanti uma bethika ngapha eGoli bafikela kwakhe u-one bedroom house leyo ku-one bedroom hayi babefika lapha ayabazungula abantwana laba babe baningi amantombazana in-one room akale labo ngoba babethuke labo le bathembisa umsebenzi eqiniseni vele bebafake emsebenzini sebekhuluma nama-Ethiopia lama-Somali abasekhonale uma besebenza khonale imake sure ukuthi yakhatha amathaizi nabantwana laba nefemili nokuthi nalapho abasebenza khona baphumi kuma abantwana babe ziyoung is-17 and sometimes even 18 ababasebonke emthembisa umsebenzi wamletha ngapha egoli ethe kulo msebenzi umethika la umntwana lo wamangala ekuyeba ku-one room beba
abaningi noma amantombazana abantwana abancane uthi uma ikhe mayelela phezuwe embhedeni ngoba abasebelokhulileyo uma besisho bathi kumbe ngoka-17 ngeminyaka ngoka-1970 kungaphambani uthi bethi enibelela embhedeni abe sebiza abantwana labo one by one lo yabe sizelithanda ngelanga lakhona alalaba abantwana bekhona aba abantwana bekhona khonapho ku-one room leyo so iindaba zakhe vele ziningi ezokudlengula khona after umntwana lo esephunyukile wakhuluma konke lokhu akubonayo baningi abavelayo ama-victims wakhe futhi laba abavela ezandleni zakhe and abaningi labo bekhuluma ngento eyi-one so kuningi vele ngaye lo baba and as long as he's still on the run he won't stop ngimbone ngumuntu ongakhiya le mikhuba yakhe
manje bona abantwana bakhe njengoba uke wakhuluma lo munye bathi kabazi lokuthi uhlala ngaphi
bona basinikeza ama-tip of ukuthi zamanye endaweni ezinye zamanye endaweni ezinje ndingamthola athi it in vain because sikamtholi so yena since abantwana bakhe baphuma bekhuluma ngisho lezihlobo zakhe ukhona omunye umalume wakhe laye bathi sidala bemkhude labo basitho ukuthi ngabe yabani ngisho lezihlobo zakhe so he's distancing himself from everyone right now kasathembi muntu akusela muntu amtshelayo lapha khona lokuthi uyenzani angaphandle kwalaba loyali kubo abasebenza naye
manje lawo amantombazana kade esendlini yakhe lapho kade ebadlwengulela khona basiwe ngaphi
abanye basesevals I believe two basesevals manje and then kunomunye osuke esamlanda from e-islanda wagibela sambhadalela ngapho e-parkation ukumalume wakhe around lakho bana ngike ngikambinga then kunomunye laye futhi esaqala ngaye ukumsusa lapho wesaba ngisho lokuvula i-case but besabhizi ngaye ngendaba ze-counselling nani umuntu esazokuya ekhaya but besaba ukuthi simdubeze before kuvulwa i-case before sebashiwo nge-security
lo ke ngunkosazana Nobuhle Veji umkhokheli wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela nginyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe ochiye leli bandla usesole iziphathamandla ze-CCC ezigoqela wayengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC esithi wasebenza laye ku-MDC belomuyi umnumzana Lenmo Jongwe lomnumzana Chamisa. Umkombwe uphinde wapha umbono wakhe ngokwenzakala kumabandla aphikisayo kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Anti yabona ikho bona thina abanye abantu abanjengaba abalembengo abasuke esintwini sithenga ukubona ukuthi opposition ukuzakhayela ukuthi sisuka 99 siloba ku-29 kwaba re-MDC kwaba re-MDCT kwaba re-MDCN kwaba lo PDP kwaba lamabizo and sekulama-photocopy sekulo-CC sekulobani bani same people kodwa ungakhangela kuzanu izanu isiremende zanu PF awusela future ku-opposition.
Wangena nini kubandla le-MDC njalo wawuphethe ziphi izikhundla?
Ngazwena MDC ngo-99 ngivundwa under ZCQ ngirepresenta i-hotel industry ngo-99 ngaba ngu-district coordinator we-Bhinga 2000 ngaba ngu-organizer wabontanga ku-Martinos around 2003 ngangena ku-UZ be-Martinos under i-leadership kaSengezo Chabangu engu-provincial chair we-Martinos shilo baba uLenmo Jongwe uChamisa engu-deputy chairman esifika uLenmo Jongwe wangena uChamisa oba u-national chair was in that executive. Ngazoba ngu-national treasurer wabontanga ngayiblawayo ngaba ngutrezara singasuka kuprovinsi ngabuya kunational ngazoba ngunational executive member ngingathensi ngiphuma kwe-MPC ngiphume ngoyo-deputy organizing secretary ku-standing committee and ngike ngaseva ngaba ngu-district chairman uthiwa ngumeya ngekhiwa webhinga council.
Ukhulume ngomnumzana Sengezo Chabango. Siyezwa abanye ababekubandla le-MDC abangena ku-CCC besithi abamazi. Ungathini ngalokho?
Hayi, kugwala kwamadoda yazi khosi kuyayangisa ukuthi umuntu onjengoChamisa athi kusengezo kamazi. Ungabuza uChamisa ukuthi owayengucampaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora kukhongresi ye-MDC. Ulokhu uzosengezwa wazizi campaigning manager from the Durban region. And njalo usengezwa waba ngu-provincial chairman we-Martin North reporting uChamisa yena engu-national chairman. Wake khuluma njalo uChamisa sithi yena hhayi kamazi usengezwa ngathi hhayi ikuyehlule ngalokhuya. Usengezwa umuntu kamazi le MDC ngayazi. Siyabona ukuthi ninje ngaseyinguzane. Ayingeke ngithi usengeza ngimazi, ayingeke ngithi uChamisa ngimazi. Those are comrades ngengasebenza labo kupolitics ngoba abanye baza-admire ukuthi umkhombisi kuzani mana lathi silandele.
Uthe usebenzela abantu bebhinga labeZimbabwe bonke, ungabatshiyela liphi ilizwi abantu bebhinga?
Norasi Palumba Mthunzi Sandekile kudimwa kuye yakhulu kwatonga but ichiliwo ngiwonzisa abantu bakulindizwe balabizi kele ku-opposition abantu bakubhinga abatonga ngizoba ngibenda kahambi thuthi kuri MDC ngibenda kahambi deputy kwezano ngibenda kahambi ukuthi aphike kuye ku DC ikwelino buli muntu uri kunembo kuri zinda bona ndo ku atuzwana ku opposition kwelino atu pereke isifuntu ku kwinto ngabe bantu bathi kambo katuli bathi umuntu ukonzi ukuthi kusandule izinto izimbabwe kambo katuli ngithe imba numbers buli ndisho ubabheka ukuthi kube umuntu nomuntu ndisho kube development abo basimamile kuyango bida kabele yabo isabalo banda ma-project bida kachita kuningi nakaya kazikolo ma-secondary ma-clinic ma-tifa DB ichikafu bamuchala abantu so ukuthi kwezi kube ngathi opposition kele kuye mukombwe amangolo melangu asika jail inokwe into dayakuru ni party kuzana kuyo so akoba batishoma abantu problem babone ukuthi ubabuzuzi kambo iparty njengini njibeleka phesikoleka muntu muntu lapho ngifuna kuzana lapho ngiyakuba kwe MPC but dapethe mabobo so ukuba yini but chiki chiki party ndibe but ngayikabona ukuthi iparty ngozakuthi akwendela ngobantu bakulindiswe njalo ngoba motshareka bodu ngoba busuku bobodu ndiwe kuwe mukombwe umulondo otumeka kuthi njalo sumpuko.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe oyelilunga lebandla le-MDCT osekubandla lezanu PF obexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 esebhinga. USthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela ibandla le-CCC ebhinga North edalele parliamente osechiye ibandla leli le-CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uDube Munkombwe usethengiwe useyizana saba simangalisa abanenge esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esesekhansilini esayenza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vele kade singahambi laye okwakuqala anza ke mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku-CCC uChaba ngaziwa endelelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChaba yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapho asuka khona esehlanhlata iganga esechiya lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP eka yabo tendayibithi bafika ngale behlukana wa labo tendayibithi nayahamba labo matibenga labo mdala uSiphepha Nkomo. From that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because wayese compromised so nxa sisithi kasimazi ku-CCC mbona ngani kuya kuliqiniso asomanga namhlanga ukulwa asoze sayekela ku-opposition as long as silabo Dube Munkombwe okuthi lokho engene phakathina kwezombangazwe ube lokhu ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphili akadudli kuyathengeka ube vele ethengeka indlela yonke yona leyi so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa okuthize ngoba sabe sesibabonile ukuthi lwana hayi vele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula so ngenxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinskhathi yasibatha hayi bakithi ngali ngachedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hathi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo nalokho okunye abazamnika khona kodwa thina esilwela amaZimbabwe wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba siloku kholwa ukuthi umbuso kaZulu wonke jikelele ususeduze.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela iBhinga North edalela eParliamente osechiye ibandla leCCC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ukuba manje ke sizwe ke imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, kunjani, yamuzi uphuke ngoyakhala ukuthi abantu bamthethisa, kufanele phela bamthethise vele, noma ezibone ngumntaka nkulunkulu, kodwa labantu abathengisa umthwakazi, abantu abathatha izanu bayifaka kobulawayo thina singayifuni, angazi kumbe nabantwana kumbe nomfazi, ayangazi, angazi phuke, kalabeni baxotsha soba kobulawayo yini, osizi bangaba kobulawayo, uphasho, umntana weCardi Park uzalelwe eCardi Park, so wena uchucho ba abantu bakobulawayo okhuluma ngabo utsho bapha bezano yini thina izano asiyifuni kobulawayo asiyifuni izano kobulawayo yena lo utshirwelani umfake ekhadi phakhe ngwakuphi ngwakobulawayo yini
awusalonani bantu bakastudio 7 bantu basekhaya linjani ukuphila bantu basekhaya endawo yasekhaya ukukhaya ukuthi kuzukulungile ukuthi lizisukumele lizimele lizilwele abantu basekhaya besides that lokho ukuthi lizathi lina ekhaya hey kuzolunga hey liyohlala likhala kulabo sengezotshawa ukuthi kuzulwe ukuthi aliye kubugwala abantu basekalilwe lizilwele lilwele inkululeko kulapho kuzolunga besides that abe bafokalunga ekhaya lapha sokufuna kuliwe strong kuliwe kuzokungela amanye amazwe kodwa nje hayi libala uhlala likhala lehlala likhala ngayo yonke
Studio 7 linjani ngiyabingelela magumbi manomhlaba bonke abalaleli nabasakazi nikhona sona sisakazela indaba ezinhle kangaka ngizathanda ukuphawula okuncane pha ngokhaliphani phugeni noChabango mina umbuzo wami ngothi kuChabango okay Chabango I can see you want to rule the party but why ungafuna ukuba yipresident yaleyo party ofuna ukuyirula why ukhalela umuntu okuthiyeleyo iparty le kade uyifuna wena ufuna ukwenza intando yakho kuleyo party just answer me that uChamisa ubonile ukuthi wehluleka ukusebenzisana nawe the way oyenza ngakhona because uzithi wena uyingxenye yeparty but you don't deserve ukuba ingxenye yeparty because of what you are doing kanti wena njengoba usithi wena ufuna ukuthi kobulawayo kubuse amandebele noma kuphathe amandebele uke wakhulumisana naye uChamisa la uvumelana yini where is the right thing lapha enabhalelana khona phansi lehlulana kuphi angithi uqhamuke wena uzobhidliza lokho okwenziwe uChamisa okay iba yipresident yaleyo party kakuthiyele yona sibone ukuthi uzayenzani
linjani Studio 7 olijani siyabonga sibili ukuze izindaba zonke kodwa ke kukurawuni lapha akazama esibili ukusihlonipha ukusihlonipha bakhuluma into abayifuna ukuyenza ebantwini abafelwayo labanye abafelwayo lalaba abalinyazwayo ngoba abanye lokhu esiphila lokhu esiphila sibachasisele ukuthi satshaywa so ababachasisele abafelwayo ukuthi kwafelwa so umuntu apho ngokuthi siyahamba izinduna zatshaywa yini zalinyalelwa yini ntoni zizakuthini njona nxa ungabhekana nomuntu owalimalayo unyalo lwaqhamuka amadola ahamba uzowuthini nalwana umuntu uzokhulumane induna layo wayenge wachaywa yabona manje into ezinjengalezi ezifuna ukufaka umnankagwa azisebenzi le nxa yena umnankagwa ufuna ukubhadala abantu abalimazweyo abalinyazelayo abahlukunyezwa ikukura wonke abatshelwa abantu bayekuthala izinduna zazi ukuthi izinduna zazi ukuthi owalimalayo nangu owamochikelelwayo ngabazali nangu abantu ababo zintandane abanye bafelwa sobabhadala kuphela hhayi lokho ujona kuchasiswa izinto ezingazwakaliyo lezi labomnankagwa
injani nastudio seven amahle hhayi bakithi ubaba lo okhulu okhompulenayo ngokuthi kuthiwa mukunjani ye yebo kambungaba muhle ekudalweni kwakho kumbe ekumeni kwakho kodwa imisebenzi yakho nanzelela iwemibi msebenzi mibi imisebenzi yakho mibi siyakhala sithi imisebenzi yakho sikhala ngemisebenzi ungazube udalwe kuhle kodwa lapho wasikhulume indalo yakho imisebenzi imisebenzi yakho msebenzi wena baba kuthi khona kwathinthi sikulalele imisebenzi yakho
yeyi ustudio seven linjani likhuluma lo Kelvin isibongwa kosibanda yeyi umoya ngiphuma ngala sekwela seutholothi yeyi bengile sicelo kakhulu like lindlulisela i-audio yami yazi ukuthi nje abantu thina abantu basezimbabwe kulalapha esingananzeleli khona singananzeleli kakhulu kulento eyodwa omele sike siyinanzelele abake bevume ukuba abantu kulungiswe kucelwe kusingene sonke siye kuzaphu bakithi ukuze sikhulule ilizwe leliyana sibancane kodwa ngokukhuluma kodwa ngempolo siyabe sikubona bonke bengaphithizela nababandla bonke begcwale belebele abavume izaphu ukuthi kube yikhokhelayo ukuze inqobe izano ngoba izaphu yezokhona ukunqoba izano noma bengathanda befisa lokho bazambuza noma sengifile ngisethuneni noma ngenga kodwa iqiniso lihle elokuthi kabavume izaphu ikleme into zawo zonke wonke amabandleme ukuze izaphu ikwanise ukukleme into zawo zonke kuzano ukuze sikwazi ukuthi sibuthathweni ilizwe leliya njalo izaphu igcile kakhulu emasikweni akwabo ukuze ilizwe leliya likhululeke ngacela Studio 7 mina ngicela lingidlulisele i-audio le ngaphandle kwalokho siyohlala sikhala izinyembezi ngoba izaphu yizokwazi ukumisa izanu lapha la mama abantu izadelelidelela izanu lokho sizakhulusiza kuzana
Studio 7 ngiyabingelela ngibonga indaba elisinika zona njalo lokuthala emsebenzini wenu siyabonga kakhulu basakazi eyi siyabonga shuwa siyabonga ukhaliphani phugeni ngoba naye ngomunye wabalaleli indaba ezithuma ku-Studio 7 indaba eziqoqa ungcono uzizwele ukuthi abantu babuhlungu kangakanani ngaye nosengizo chabango into abayenzileyo abantu babuhlungu kodwa siyabongela ukuthi lawo uyazizwela ukuthi abantu bazibuhlungu kangakanani ngento abayenzileyo bayenza into embi kakhulu ukhaliphanda ukuphukeni nosengizo chabango bayenza into embi and bazoyiregret impilo yabo yonke
lawo ke bekungamazwi yenu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika umthethwandaba we-Federal Appeals Court owe-Washington DC usulahle isicelo sika lo owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump sokuba engathoniswa amacala ambalwa aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ocubungula izombusazi womnumzana Raphael Mthombeni simbuza ukuthi umnumzana Trump ulamathuba na ukunqoba kukhetho oluzayo.
Baba Kande ngokubona kwami ukwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyiloku ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives bese besithi bayiphathi behluleke silukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lozaba wakhokhela ukuba yi-House of Representative leader. Khonoko kodwa nje kuhle kutshengize nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyini.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Okuyiphathi nje owayengingakwaziyo lokuthi ngingakuchasisa ngikuthini. Soke ke ngaleyo ndlela loku Trump elamacala ona lawo wajoyo lokho beqhubeka bemsekela sibili beqinisa amakhanda ngoba bakholwa ukuthi ama elections ka 2020 lana bajontshelwa ama elections lana kuloku rigging okwenziwayo kulento kwakukhulunywa ngu Trump bakholwa sibili bakubamba lokho begijima lapho lalamhlanje. Mina kangikholwa ukuthi ngalokho ilizwe lonke likhangela indaba le eyama elections njengakhona lokhu abakucabangayo bona.
Loke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.